olamukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile emhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
It may be that you and a group of entrepreneurs in Zimbabwe are able to meet with us and propose certain projects that allow us to say this is something that will advance as opposed to retard.
Isigodlo sikamongameli Barack Obama weMelika sikhangelelwe ukuhlaziya kabanzi izijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe lesizalwane seZimbabwe uThakunda Chikonzo.
Kuyasimangalisa kakhulu ukuthi abantu bayabuthanisa behlala njengenyamazana, behlala endaweni ezingela zinti, behlala phakathi kwama-tenti. Sizwa futhi njalo ukuthi sekulemikhuhlane engaqedakaliyo khona ngale.
Amagqwetha amela izakhamizi zeChingwizi ezetheswa icala lokubangela udlakela lokuthisa imoto zamapholisa acela idale likamantshi eChiretsi ukuthi lesule icala leli ngoba kungela bufakazi.
ELeZimbabwe liphawula ngokusemthethweni umuthi we-rotavirus drug wokuvikela isigudo se-diarrhea ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemihlanu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isigodlo sikamongameli Barack Obama weMelika sikhangelelwe ukuhlaziya kabanzi izijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe lesizalwane seZimbabwe uThakunda Chikonzo. Lokhu kulandela ingxoxo yenziwe nguChikonzo lo-Obama emhlanganweni wenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika owe-US Africa Summit ogqitshwa namhlanje eWashington DC. UChikonzo owenze ingxoxo yakhe lomongameli Obama obukelwe emhlabeni jikelele kumabonakude umtshele ukuba abasakhulayo beZimbabwe babhekane lenkinga kwezamabhizimusi zokungatholi usekelo abaludingayo ngabamabhizimusi eMelika ngenxa yalezi izijeziso ezibikwa zibhekiswe kunkokheli ephula ilungelo loluntu. Esephendula umongameli Obama uvumile ukuthi ngempela lezi zijeziso zidalela abantu makhaza emgoqo ebavimba ukuthi benelise ukuziqhubela ibhizimusi bekhululekile. Ucine ngokumkhuthaza ukuthi aze emhlanganweni layo ukuze bahluze lolu daba kabanzi badinge indlela ezingaphathisa abasakhulayo ukuthi bengaphanjaniswa yilezi zijeziso kodwa ngasikhathi sinye kungasoze kuphazamise injongo yokubekwa kwazo yokuthi eZimbabwe kulondolozwe imithetho kanye lelungelo loluntu.
It may be that you and a group of entrepreneurs in Zimbabwe are able to meet with us and propose certain projects that allow us to say this is something that will advance as opposed to retard the progress for the Zimbabwean people.
Okwamanje wathi sizwe ukuthi bekusenzakalani emhlanganweni we-US Africa Summit lapho kuhlangana inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lenkokheli yeMelika. Kuntathela izindaba yethu ye-Studio 7 ekhonale uGibbs Dube. Siyakwamukela kuhlelo, Gibbs.
Yebo, sithandekile, ntshona njani?
Sitshonile, ungasitshela-ke ukuthi kuyinokumqoka okwenzakala khona ngapho lamuhla.
Yes, ngathi osokwenzakele kathesi bekulo mongameli Barack Obama okade nakhuluma lenkokheli ye-Afrika ukhulume kakhulu nje esithi uzwela labo abase endaweni lapho kule ebola khona. Waphinda njalo wakhuluma ukuthi-ke iMelika ifuna ukuthi kuvulwe-ke ubudlelwane obumangalisayo kakhulu le-Afrika ngoba i-Afrika yindawo engani iyathuthuka kakhulu. Uphinde wagcizelela njalo esithi okumele kwenzakale ukuthi kumele kunikwe uncedo kulabo abasakhulayo ngoba abasakhulayo yibo phela abazaveve ezibambile ngesikhathi esibuyayo. Kodwa-ke engathi ukufake kwabamqoka kakhulu yikuthi kuthe kulento ezintathu okumele zenzakale ukuthi kulungiswe imisebenzi, kulungiselwe abantu be-Afrika njalo nokuthi iMelika idlalane kuhle le-Afrika ngendlela ezithize. So waphinda wathi kumele kulungiswe ohulumende laba abangani bayahlupha ikakhulu e-Afrika ukuthi kungalungiswa khonokho kuyabangcono. Njalo ngathi okwesithathu wasekhuluma ngokuthi hayi phela kumele kulungiswe njalo nakhonokho ukuthi bakhona abalwisanayo, so bangavele kuthiwa kunikwa imali kumele kunganukelungiswa khonokho. Ukugcina nje ongathi kube khona njalo bekulo unkosikazi Michelle Obama laye kwade ekwenye indawo lapho kade kuthiwa investing in our future. Khonapho kade bekhuluma ngabomama lamankazana ukuthi kumele-ke amankazana labomama balungiselwe phela khonokho kumele babe lakho okuningi. Ngathi-ke ngamafutshane konoko okwenzakeleyo. Ye, kunjalo ke sithandekile.
Va wamukele njani umbiko ka Obama Dube abakokheli bamazwekazi bamazwe eAfrika?
Ye, ukhona ke omele igini okhulumileyo wathi hayi ukani ke kuyahlupa ukuthi imeli kayona yiye efuna ukuthi ithole okuningi kona ngale eAfrika. Yona iAfrika ingatholi kangako. So bathi ke khonokho bakufuna ukubona ukuthi kube lokho kuthiwa equal partnership. Nga ukuthi iAfrika ilokwayo ikunikeza ngapha eMelika kumele phela kuhlangane emoyeni kungazani kuyawelana khonapho. So ke ngathi ngamafutshane ke ntukameli ungani bayatsho sibili ukuthi hayi ngcono sibe lobudlelwane obungani bungcono. Ngasukubuya ngeze security labo bathi hayi bazasebenza ke lele Melika ukuthi kulungiswe khonokho nxa sikhangela oBoko Haram kuzokubuya ke khona ngale ke endaweni ezinewani kuyalwisana khona. Bathi hayi asihlaleni phansi sikhulumeni sibone singakwenza.
Ye, okunye okukhangelelwe ukuhlafunwa kule umhlangano yikuyini? Kuyini osokulindelwe ugqitshwa nini?
Ye, nxa sikhangeleke umhlangano wona ngawo wonke vethu kumethi nga uphela lamhla. Kodwa nje kusasa kuloku isikhanyana nje kuncane ukuzabe kukhulunywa ke kancane ngokuthi kambe osokwenzakale konke ngamalanga lawa amathathu kuyini. Kodwa ke singathi ke okunye sikhangele lamhla ukuthi umongameli uBarack Obama uyabe ekhuluma nentatheli izindaba. Lathi besicele ukuthi singafika khona ngale. Sibona manje safika sizwe ukuthi kambe uphethene ngomlomo. Besifuna ukuyambuza khona ngale ukuthi hayi kuloku kwama-sanctions kweZimbabwe kumenjani. Nxa ukuthi umbuzo wethu bangawuvuma lathi bazasiphendula khonapho. So ngathi ke kungani kume khonapho sithekile.
Hayi siyabonga ejaha lezansi.
Sibongile kakhulu Mkhomo, ngiyabonga futhi sithandekile khonapho mhla.
Yebo.
Lo ngoGibbs Dube intatheli izindaba yeStudio 7 esemhlanganweni wenkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lenkokheli yeMelika owe-US Africa Summit oqhutshelwa khonapha eWashington DC.